engakuthume ukuthi vele akulamuzi ongathunqa intuthu loba kwakhiwe awuselakala uthube nalokhu lalokhuyana ungawelelani lapha lalaphana kodwa kungatsho ukuthi sokuwudeleka komuzi kumbe ukuthi abantu abasayi kukhulumisana ukuthi konke kulunge
ye awuchasize lapha babankomo uthini
so ngaleyo ndlela mina engakutsho ukuthi konke ongabe kusenziwa libandla le-ZANU-PF kwenziwa ngendlela yokuthi balandela i-constitution so uma i-constitution isitsho yena ukuthi akwenziwe lokhu nalokhu kulandelwa ngendlela angikhona njengoba ibandla le-ZANU-PF lisitsho khona lona lizalandela khonoko ovele kusemthethweni yikho kanye okuyafanti kulandelwa so ukuthi abantu sebeza thini bayuthi batheni hayi so ngokunye lokho njengoba sakhuluma thini ukuthi konke lokho kwenzakalayela emzini othize okuyi-ZANU-PF okuyikubonisana kwabantu bakhona ukuthi yona into le ibona bayiphatha njani bazayisebenzakalela kanjani konke okwenzakalayo lokho ku-raise ngoba vele yizinto ezikhona kusisekelo sombuso ukuthi uma lokhu lifuna lokhu nalokhu fanele likwenze kanje.